uPhawuli loBhanabhasi bahamba bechumayela emadolobheni amanengi ngokufa lokuvuka kukaJesu. Lokukhuthaza abazalwane lokubaqinisa ukuthi baqine uma befika ezikhathini ezinzima, lokukhetha abakhokheli. UPhawulo wathi yena asibuyele emuva siyeqinisa lokukhuthaza abazalwane esake sabachumayeza. UBhanabhasi wasefisa ukuthi bahambe loMakho, kodwa uPhawuli wayala ngoba uMakho wayeke wababalekela ngesinye isikhathi. Kwasokusiba lokuphikisana phakathi kwabo. UBhanabhasi wasehamba loMakho kwamanye amadolobho, uPhawuli wahamba loSilasi kwamanye amadolobho. Bakhuthaza abazalwane babaqinise ekukholweni ukuthi uma befikela izikhathi ezinzima baqine. Inani labantu langezeleleka emabandleni. Basebefisa ukuya kwamanye amadolobho amabili. Umoya kaNkulunkulu wabavimba. Basebesiya eTroasi. Bathi belele uPhawuli wasesiba lombono. Omunye umuntu ebabizela ukuthi bazobasiza kwelinye idolobho. Kwasokusiba isiqiniseko sokuthi baye kuleli dolobho. Bathe befika eFilipi, badinga indawo lapho okwakukhulekwa khona, indawo eyayiseceleni kwesifula. Bekhonapho bahlangana lowesifazana owayethiwa nguLidiya, owayethengisa amalembu amahle ebiza imali enkulu. Wazwa ukuchumayela kwabo, uNkulunkulu wathambisa inhliziyo yakhe. Wathi, "Babhaphathizani mina lemuli yami. Njalo uma selingithemba ukuthi sengilikholwa, lihlale emzini wami." UPhawuli loSilasi bahlala emzini wakhe, lemuli yakhe.